lapha ngathula asephilile ngabe ngiqambamba ngafikisa abantwana lobo sasikhona sibili lapho ekhaya ngoba yonke indawo kule garage yasifika sibili izimoto zithithize lapho ngapha zamuthi izenze zithile amanzi nala afunakala loko kwempetrol okukhanya ngani kuzathatha isikhathi eside sokuthi kuze kulungiswe lesibili.
Ezitolo khona-ke injani intengo?
Intengo ezitolo vele akuzange kwayehla uzibone kathesi just like in last week ukusukela la esikhwelile iprice zangibona ukuthi kuma $5 something into engasiyithenga dollar something emumajin and otshwala labo sekukhwelile lento zonke ezilungiswa ngithukela sezihlelile zonke hhayi impilo yezimbabwe lapha ayisasileki kahle kahle sibili.
Nxa usukutshwala bukhwelile ungasipha nje imizekeliso yokuthi lobo sobuyimalini lobo sobuyimalini
njengalobo obwesintu lobo ekuthiwa imali okuzenini lobo obwe-amasikhathi la asefika kulo kuzenini ku-$2.50 yena ikuyi-$2 kathesi just like last week ikuyi-$2.10 vele siyeqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthi le ebhulawayo le lokuzenini ikhalwabhashe ayikakhweli ibhasini siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubomali kusasa nje iyabe siyikhwelile futhi la iyafika khonapho ko-$2.50 lobo kuyisikhiwa nabo futhi laba weqele phezulu yasiyefakela futhi i-50 cents futhi phezulu so ntokwami khona sokuyikukhangela kuphela but umumo muvi sibila usasifanani nakudala laphanesaka
okutsho ukuthi uphayinti eyodwa isiyimalini
ngibone iprize ikhothi ibiyi-$4 kathesi $4.50 isuka u-$4 la ebrown la then sokufithi la igreen la yabe yenza ama-$5 so iphayinti iyabe siyenza $2.50
isinkwa sona siyimalini
isinkwa sona siku-$2 kuya nge-type yangikhona izinto eziningi yenza ama-$2.50 akuna into enhle sibili lapho ekhaya.
Isithebo ke sona sinjani ikakhulu asithi ufuna ukuthenga inyama ezasuthisa imuli yonke uyabe uthenga esemalini
lapha ukuthi khona ufuna ukuthenga isithebo esingasuthisa imuli yonke uyabe ungumuntu onjani yabe usungumuntu omangalisayo sibili ngoba vele usingasithengiye ngisele ngoba i-KG ngokwayo sibili lapha emalokishini njengasesizinda ngifike iku-special lapha nxa ngifike u-special ukuthi ukuthi kona bayehlisile mbijana isiku-$9 kodwa i-$9 ngoba nongayikwanisa i-KG.